izikolo ezehlukeneyo ababalisi abazali abengatsha zikahulumende ezehlukeneyo labezombusazwe bebethe gwaqa lamhlanje kunkonzo yokuvalelisana lomfundi weFounders High School wobulawayo obhubhe ngomvulo. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye owethule amazwi enduduzo emele umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende.
Mina ngimele umongameli His Excellency the President ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa yintetha ukuqala kwakhe nokulahlekelwa yisikima sakhe sokwakha ilizwe leZimbabwe nokulahlekelwa lilitshe lakhe elokwakha ilizwe leZimbabwe a future professional of a contributor kuleli lizwe yibetha umkhala kukamongameli kunye nohulumende.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuthi baqakathekise imfundo hatshi ukulwa.
Ngesikhathi ilizwe lingathathwa ngabamsundu sasingavunyelwa ukufunda kulezizikolo. So singayamisini abantu abazinikelayo ukuthi sibuye sizofunda kulezizikolo. Kasiziphatheni ngendlela yabantu abananzelelayo ukuthi kuze sibuye lapha kwakungalula. Asibuyanga ukuzobulalana na.
Okugcizelelwe nguyise kamuyi
sinasasisilwa sithanda ngezibhakele yayivele ikhona i-after school kodwa sasithanda ngezibhakele abangamagwala babebaleka hlangani futhi kusasa ngibaleki that's why I'm alive today lokho kuthiwa kuthwalana lezi sindi lani lani this should come to an end this should end now.
Kwasekelwa ngumphathisikolo weFounders High School lapho okukade kufunda khona uWayne unkosikazi Dorothea Moyo.
Khona nxa uzaplan ukuthi ngithwala ingqamu uyangana usiye esikolo. If our focus could be on the right thing, our academic work, si excel kusports, silwe emabhukwini, silwe emasports, silwe kudebate, that would create a safe learning environment. Ngakhona ukuthi ngifuna ukuyakulwa lo mntwana weMontreal ngithwele ingqamu. Sesingabantwana abanjani?
Isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esibona ngokuhlolwa kwezikolo zakobulawayo unkosikazi Loyce Ngulube uchasisa amanyathelo abawathathayo ukumelana lodlakela ezikolo.
Abantwana nxa besuka esikolo abasuke besuka emthethweni abayolaywe ngabazali babo. Thina sibemukele, ekubemukeleni kwethu sibafundise okuyikho okukumasilabhasi.
Amapholisa kobulawayo u-inspector Abednico Ncube ukhuthaze abazali ukuba bondle abantwana okulembeko babafundise inhlonipho.
Sibonile awemeeting yethu abantwana laba sibakhangela ukuthi sebelezibehavior sebekuma 14 15 years what are we doing vele 5 years what are we doing vele 6 years are we leaving them alone until they learn something wrong. Ngizela phandle sokuzama ukuzodudula abantu bakwendlovu ukuzofunda abantwana besikolo ukuzofunda i-community.
UWayne ubekwe namhlanje ngemva kwemini enkulu emvutshwa cemetery kobulawayo kulandela umbuthano omkhulu wokumvalelisa zonke izikhulumi zemuli abangane abesikolo labazali bachaze uMuyi njengejaha ebelihlakaniphile owayehlala ehlanzekile njalo elobuntu lothando. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.